Umantshi uNgoni Nduna wethule lesi sinqumo edabeni lukamthethwa esithi game ukumela uChingolo ngoba akulobayo ekhasini lakhe kuFacebook esephula umthetho ngokweyisa idale. Unkosikazi Mthethwa ulobe ekhasini elegama lakhe elithi Beatrice Mthethwa and the Rule of Law esithi uChingolo wabotshelwa ezombusazwe yikho walethwa emthethwandaba efakwe izankosi lasenyaweni. Kodwa unkosikazi Mthethwa uyalilandula lelo cala esithi leli khasi lasungulwa ngu-Lori Conway, isizalwane seMelika owake wasebenza loChingolo ngesikhathi besebenza emfanekisweni webhayisikopu olandisa ngempilo yakhe esebenza njengegqwetha, esithi yena akalalo ikhasi kuFacebook. UNduna uthi ukubhala okunje kutshetshezela umhlaba wonke ukuthi uhlabe umkhosi usithi akaphathwa kuhle uChingolo. Lanxa engelalo ikhasi leFacebook, uMantshi uNduna uthi unkosikazi Mthethwa kwakumele abone ukuthi acitshiwe lawo mazwi ayebhaliwe. Esethula lesi sinqumo uNduna usole njalo kwenza kukankosikazi Mthethwa ukumlobela incwadi enikezwa lakumtshutshisi uMnumzana Whisper Mabhawudi ebeveza ukungajabuliswa kwakhe ngesiphatho sodaba lukaChingolo edale. Uqhubeke ekhuthaza njalo abehofisi yomtshutshisi omkhulu elizweni u-Attorney General Kumbirayi Hodzi ukuthi bathathe amanyathelo ukubona ukuba umiswa phambi komthethwandaba unkosikazi Mthethwa esetheswa icala lokweyisa umthethwandaba njalo wakhuthaza labenhlanganiso elawula ukusebenza kwamagqwetha elizweni eye-Law Society of Zimbabwe ukuba bathathe amanyathelo njalo ukumjezisa athathelwe isicoco sokuba lilunga. Kodwa unkosikazi Mthethwa uthi akamangaliswa yilesi sinqumo esethulwe lidale edabeni lwakhe.
I think all of you heard the beginning of the year that we will deal with the lawyers, we will deal with the doctors. We started dealing with the lawyers. For me, doing what they are doing will obviously have a chilling effect on other lawyers, particularly younger lawyers. The idea is to say to human rights defenders, you defend a certain type of client, we will be after you. It is not a coincidence that an order that says I must be prosecuted.
Ingcwethi zezomthetho lezicubungula ezombusazwe bathi kabamangaliswa yilesi sinqumo somthethwandaba phezu kwegqwetha elilodumo kwezokulwela ilungelo loluntu unkosikazi Beatrice Mthethwa. Omunye walezingcwethi kwezombusazwe ngumnumzana Mlindelwa Mancishana.
UBeatrice Mthethwa ngumama oyintshantshu kumbe singathi ke oyingcwethi endabeni zokuba ligqwetha lezi okuyinto engafunakaliyo ngabemakhothi laba esingathi justice yeZimbabwe ayikho. Lokhu sokuvelile lapho lo onguye wakade thenjiwe ukuthi nguyomela abantu, nguye ozakhangelana le-state sokuthi hayi sokumele ume ngezizathu ezingaziwayo, ngezizathu ezingacaciyo. So lokhu sokuhle kwabulala ithemba ade likhona elincane lonalelo emakhothi ethu kumbe ukujustice yethu yelizwe. Akusela lutho esesingaluthemba nxa amakhothi esesetshenziswa ngale indlela yokuthi avikele abanye kodwa abuye asetshenziswe futhi ukuhlukumeza abantu banye bona labo futhi okumele ngabe ikhothi yiyo umthetho yiwo obavikelayo.
Kwasekelwa ngumqondisi wohlangothi lwezokukhulumisana esigabeni sangezansi yelizwe ebandleni leZapu uMnumzana Patrick Ndlovu othi okwenzakeleyo kuyethusa
ngoba sokuyimvame khathesi lapho kwelakithi ukuthi labantu laba bakomthethwandaba womhlaba yalingana umhlaba awusalingani usugobele ngale ngesihlalweni sokubusa. Sibone ngani uMantshi lapha usuku wayedlulisa amandla akhe akusikho emandleni akhe ukuthi akhulume ngobumeli ngoba ukukhuluma ngobumeli usuka adle amalungelo kaChinono.
Uqhubekethi yikho kanye uZulu ahlala ekhala ngakho ukuba kuyimisebenzi yenkohlakalo ekusibanga esiphezulu.
So thina besingaboni njengebantu ukuthi usebenzisa amandla alawo constitution yeZimbabwe. Akusimangalisi kodwa kuyasethusa ukuthi ububi lobu lokubona lobu sowufike kulelo zimo kuthi ukuthi akusela muntu oyemthethwandaba komhlaba umhlaba otholulingene umthethwandaba umhlaba osukhangele ngale suqansile sibili nqa ungumuntu ongekhobandlini elibusayo.
Elinye njalo igqwetha elilodumo uprofessor Lovemore Maduku uthi kulilungelo lakhe umuntu ukumelwa ligqwetha alifunayo njalo esithi isinqumo sokumisa umthethwa ukumela utshingolo silakho ukuphikiswa emthethwandaba waphezulu owe High Court. UMaduku uveze lokhu ekhasini lakhe lenkundleni yeTwitter ngesikhathi ephendula imibuzo uZulu akade embuza yona. Besingakezwa ukuthi abenhlanganiso yamagqwetha eLaw Society of Zimbabwe, LSZ, bona bathini njengoba omunye wabakuhlangothi lezokukhulumisana loZulu kiyo, uMnumzana Richard Chidza, ebethembise ukwethula umbiko phezu kwalolu daba kodwa size saya emoyeni singakawutholi lowo mbiko. Ngemva kokwethulwa kwalesi sinqumo, uTshingolo uhle waqala ukupha ubufakazi emthethwandaba phezu kwesimo esisemajele kodwa intatheli zindaba loZulu bengavunyelwa ukulalela loba ukuba khona edale. Okwamanje usemelwa ligqwetha u-advocate Taona Nyamakura ngemva kokwethulwa kwesinqumo sokuvimba umthethwa. UTshingolo ukhangelelwe ukuqhubekela phambili esipha ubufakazi bakhe kusasa lokhu ngemva kwesicelo sakhe sokuba atholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso i-bail esithi ngoba sekukhona osekuguqukile kusukela ekuqaleni lapho umthethwandaba wamncitsha khona leli thuba. UTshingolo wetheswa umlando wokutshotshozela uZulu ukuthi atshengisele ngendlela elodlakela mhlaka 31 Ntulikazi kusukela emazwini akhe abikwa ewalobe enkundleni yokukhulumisana ebulenjini eyeTwitter esekela lokhu kutshengisela okwakubizelwe ngabomkhankaso we-31st July Movement wona okhokhelwa ngumnumzana Jacob Ngarivume laye owetheswa umlando ofanayo. UNgarivume ukhangelelwe ukuphindela imthethwandaba ngolwesihlanu lapho akhangelelwe ukuthola isinqumo edabeni lwakhe lokucela ukuthi icala lakhe lithoniswe evela emzini wakhe esithi ngoba sekukhona osekuguqukile okumayelana lokwabangela umncitsho wakhe ithuba lokushawula isibambiso sebheyili. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.